Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welcome to Studio 7, ngesonto mhlaka 12 kuMpalakazi 2021. Endabeni zethu lamhlanje, kuyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi.
Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa edala lephalamende uNkosazana Dlozani Khube.
Nxa umuntu esetshilo ukuthi kaseyilo lunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa.
Kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakhube.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khube.
Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama AK-47.
Ngithanda ukuxwayisa uzulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze information.
Sizalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazi. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abayisithupha 6 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathi bedlula inkulungwane ezintathu 3004 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4735 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe bafika phose izigidi ezine 3.9 million, kuthi-ke asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Uhulumende uthi umkhakha omutsha we-Omicron uyamemetheka elizweni. Usiqhutshamfundo Solalo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma lilalele okukhulunywayo, ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu. Njoba libona amanye amazwe ethukile, kutsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo, suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi linazelele impilo zenu, lingaze lahamba khonokho esikutsho ukuthi abantu besiyahlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu.
Usiqhutshamfundo Solalo Ngwenya usebenza esibhedlela sempilo hospital ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Tatius Monzora kubekwa ukuba selifuna ukuxotshisa edala lephalamende uNkosazana Dlozani Khube labanye abaqotshengelwa ukuba bafuna ukususa uMonzora esikhundleni emhlanganweni owe-Ordinary Congress oza kwenziwa ngomnyaka ozayo. UKhube uselobele uMonzora incwadi ejulileyo ebuza ukuba kwenzakalani kubandla leli. UKhube uthi ufuna ukubona wonke okwethula lidale le-National Council elenza umhlangano ngolwezi. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi abasuswa edale lephalamende ngabantu abangenzi kahle kubandla leli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edale lephalamende kumbe awekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uKhube eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba lidale lelunga ledale lephalamende. Atshi akusebenzi njalo ebandleni lethu. kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esechilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Kudube uthi akukhanyi okwenziwa ngumakhophe.
Okumele sikunanzelele ukuthi i-National Council leyo umama Khupha akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono sitsho ukuthi yena akafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyane, abatshoyo ukuthi bafuni yenziwe masinyane labo bapha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eli yilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele sowaphumela egcekeni ngasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamamkhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Abalandeli bakakhuphe bathi uMonzora uzethwalise nzima uMakhuphe, ngakho-ke bazatshela amalunga wonke eMathebeleland ukuba sebesekela uKhuphe. Umnumzana Lungani Ndebele, ilunga lebandla le-MTCT, uthi bazasekela uKhuphe ngendlela ezakwethusa uMonzora.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe. Bangacabanga ukuthi bangamxotsha from the party uzaluza ama-structures, njalo ama-structures azaswela umkhokheli. Hatshi, lokho akusoke kwenzakale. Sizawagcina lawa ma-structures engaka Dr. Khuphe. Asisoze sesabe even lathi nxa bengathi bazasixotsha, asisoze sivume ngoba sivikela iparty. Asinyeke sixotshwe ngabantu abalwela i-individual, thina silwela iparty. Lokho asisoze sikuvume, asisoke sikuvume sibili. Okukhona yikuthi lawo ma-structures amadebheleli azahlala eku-Dr. Khuphe, njalo siza kampena ngezinga eliphezulu siwatshela, sitshela umhlaba wonke ngomona osukhona kubandla le-MDCT kusukela mhla ka-27 December last year. Kube lomona, sokulomona omunye omangalisayo olobandlululo lwe-tribalism esingakaze sibone.
UNdebele uphinde wathi
siza kampena kakhulu, sizabhala amaphetshana ama flyers, siprint ama flyers, siwajike eMathebeleland yonke le, siwahlale eMathebeleland yonke le. Sizaba dikampena strongly, hayi kancane. This is not a secret. Mina ngwami angifuni ukukwenza kube yisecret. It's not a secret. Ofisa ukubatshela, kabatshele. Kahamba abatshela, I'm very prepared ukuthi nxa besenza izinto ezingekho esemthethweni weparty yethu, asifuni sibili. This is going to be a battle of Harare and Bulawayo. Asisoze sikuvume thina njengabantu bakoBulawayo. Bazaphumelela khona ngale eHarare ukumhlukuluza, kodwa ngapha hayi. Abasoze baphumelele ngapha eMathebeleland.
Kasenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amapolisa athi asebophe abantu abafika phose inkulungwane abagqekeza ezindlini zabantu, ezitolo lezinye indawo. Kusanda kujutshulwa isotsha litshontsha, njalo sokubotshwe elinye lomunye owayelipolisa ngesikhathi lisanda inani labezomvikela abatshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule sotsha eladutshulwa lafa uMnumzana Joseph nemayisa eChad Gombe eHarare litshontsha endlini yakhe, kwathi omunye njalo wokubutho osebenzelana laye wabotshwa. Isosha leli utarokora ngomunye wabantu abathathu ababulawa nemayisa ngesikhathi ebathola emzini wakhe betshontsha besebenzisa i-AK-47 neminye imibhobho yebutho. Unemayisa wayekuhlangothi lwamapolisa olwe-Criminal Investigation Department. Sebebaningi abezomvikela ababotshelwa ukutshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeni samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyat uthi sebebophe abantu abafika phose 1,800 lonyaka abatshontsha njengogora.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asisende lathi njalo basinikeze i-information njengoba kathesi abantu abaningi kusukela ngo-January 2021 ukuthi kube kathesi ophe amahala angu-849 ama-armed robbery suspects.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation esilayo kathesi elizweni lonke lapho okulama-crack pins, ama-crack pins lawa walezimota walembhobho njalo yalanda amacela wonke abahamba bekolomba izindlu bekolomba ama-companies besenza labanethi thina ama-armed robbery.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yamasela lezigebengu ezisebenzelana nalabo ezomvikela. Omunye wabadlalela emvalweni umnumzana Matthew Sithole sakamusi Harare.
Siyabona amapolisa lamasotsha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Unkosikazi Nomsa Hadibela uthi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe.
Senanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo ezindlini, khathi eziningi uthola kuthiwa kumbe indlu kasiphatheleni, ezitolo, emashopu yabo imali laba abasebenza kuma-mine, ama-robberies akhona asemaningi. Sala abantu bangikhona abengama-armed robberies. So mina ngokubona kwami ngibona ngani amapolisa namasotsha engabe ephambili e-leader abantu laba benza ama-robberies lawa ngoba ama-robberies akhona enziwa ngobunono obukhulu.
Umnumzana Reason Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabezomvikela.
Umende meye fasise umthetho lapho ukugqekeza lokhu sekuningi la amasotsha namapolisa labanye babo ama-ex. Police lama ex-soldiers asebeqekeze kakhulu amtrooper asebeyenze kakhulu elizweni. Bona ngalathi uhulumende sokumele fake sibike umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisotsheni.
Umongameli ebazweni mina ngakho usanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalwisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho ukuze amasotsha namapolisa esithi akumelanga bedlelane lezigebengu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhla sikhona ngale ke eDaluka eLupane esabeleni seMaturin North, lapho sibonga khona lo mnumzana Morven Qhelisa Ngwenya wenza inhlelo ezijeneyo ezokunceda uZulu. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo.
Kulelanga elihle likhona liqanjwe nguhlabezulu khonapha eDaluka kakhulu laba abangena amaklabhu la akugqogelela ogqogelela ngiwabiza ukuthi ngamavaisali aisali kumbe silk kude kakhulu ungasebenzisa ibali disilk kuyazwakala ngoba saving and internal lending community bonke laba bantu bayi 176 engibahambelayo babone kufanele bebe lelanga elihle lokungenzela kumbe ungibanga abaza bebabaza kakhulu lapho esihlala khona betshela lomhlaba ukubana hayi nangu undoda ozinikeleyo osiphakamisileyo usisuse lapha nanku sesibeke lapha bona bazitsholo. Ikhobe ikhipha isihloko esihle sisibonayo ukuthi wakhona who is Morven Ngwenya.
Akusitshele okunenge okwenzakala khonapho ke eDaluka.
Abazali njalo ke. Kule abanye abakhatshana abafisayo kubana hayi siyaphosa laphana lathi sikhome esikhweni esongwenya. Lami kuningi ngifisa ukuthi ngikuphakamise. Ngoba isandla esihle bakithi ngisiphayo uNkulunkulu yatho ezincwadini zakhe lami njona ngiyakhonza. Ngakunjalo ke lami kuningi engiyakukhangela njengakathi sisikhangele abampofu khona apho abagcina izintandane ngadobha lami okuncane ngifake khona phana ngincedise la kunye kudetha phakathi kweni ukuthi hayi sengiyenze lokho ngoba labo bayenza njalo bagcina izintandane zabo bagcina lapho bayathenga amabhuku bathenga izifuyo ezokuthi begcine zonezintandane abalazo konke bekubonga ngongwenu noba i-COVID-19 ikhona ibaphazamisile kodwa ke bona bayenelisa kubana okuncane abantwana behambe esikolo bedle ekhaya noba indlala ikhona kutshisile i-climate change ingavumi umumo nalwesona umkhathi bengavuni lutho kodwa ngokuncane bakwanisa ukuthi ke belale bedlile sikubiza sithi stebhuke lapho kunjalo ke inamba yami ngilinikeze +263 775 875 822 0775 ngqobe lapha ekhaya eduze 875 822 +263 775 875 822 ngiyabonga
ake olamhlasi malapha kuhlelo lwezomaphandleni besilomnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ukhona ngale ke edaluka elobhane esabeleni semathebelele North. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Yizi patamanda zezabelo ezimbalwa okube lezulu lesikhukhula zithi kulabantu bafika ikhulu 100 abangabe bekulwele izulu leli e-Arkansas, e-Illinois, e-Kentucky, Missouri, e-Tennessee. I-Reuters ibika ukuba izulu leli ebelilomoya omangalisayo lama-tornadoes libhidlize nezakhiwo ezigoqela ifektali yokwenza amakhandlela, indawo ye-Amazon ethengisa impahla, izitolo, izindlu lokunye. Umongameli Joseph Biden uthi uhulumende wakhe usencedisa ababhekane nesehlakalo lesi. Umongameli Cyril Ramaphosa namhla ube ngomunye wabahambe esikhumbuzweni sika-FW de Klerk waba ngokugcina kwele South Africa wayephethe isikhundla sikahulumende wobandlululo obhubhe ngolwezi. Waziwa kakhulu ngokukhulula uMui uNelson Mandela wahlala ejele okweminyaka engama-27 years. De Klerk loMandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize. Uhlangothi lwe-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights selufotoze ele-Libya eselibisele ekhaya abadabuka kwele-Sudan abafisa ukuphephela kulelo lizwe. Kubikwa ukuba baqothwe eGunfuda le-Al-Kufra Detention Centers ngenyanga epheleleyo. Sobisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lobaba inyanga enkulu uDavid Mkhavinyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga.
Kunjani khona ngapho bantu?
Ezula siboni ngoba khona kufanele ukuthi yalubana abantu bahamba bayibika lapho kwakuvele kubikwa khona.
Ye vele yikho esikhuluma ngakho lamhla ke uhlelo lwethu lwamasiko. Singathi ke vele izulu lalicelwa njani njalo sokutheni? Akusitshele ngamafitshane kolokho Ngwenya.
Lalicelwa ingakani kuyiwe ezindaweni lapho okuphelwa khona izulu izulu edula ezilo komanyangwa konyebani izindawo zonke lezo kwakuyiwa khona kulabantu abaqondana lakhona lokho.
Singathi ke sokwathini njengoba ungazani akungana kusekho phela
abantu sebangena amacawe ngamalanga amazilo ongolwesithathu wafika beyabuzela bezenza abakhuthekeyo ngelanga lozilo bona basebenza emasimini.
Singathi khona vele kucelwa izulu kwakucelwa njani? Akutshela abantu khonapha ngamafitshane wakho.
Ngezigaba ngezigaba abahambela khona lokhu ukuthi kuyaziwa ukuthi kuna abantu sekabani yibo abahambeli okuyakucela izulu. Hhayi nje wonke umuntu okulabantu abakhonjana lakhona lokhu.
Bakhona kathesi kumbe kuveleka basekho njengoba sizokuthiwa-ke le ndleleni esokwabanjwa le mbiza.
Bakhona izinduna yizo esezilomlando kube kubike ngoba izinduna esezikhona ezingabantwana zona lezo ezingasaqinisiye sa amasiko kathi zizinduna bazinduna ngamasiko hhayi nepolitiki loba ngani kufanele ukuthi into okufanele bayazi ukuthi induna ngeyosiko ayisiyo epolitiki lebo kambe baholisa kwezepolitiki kodwa okwabo baholisela ukuthi kube yibo bakhokhelela abantu engancengi uhulumende induna ifanele angincengi ngoba izimoto abazithengelwayo yimithelo yethu abantu ayiveli kuhulumende imali zabantu ezomthelo eziphiwa izinduna.
Ye, siyakuzwa kakhulu Ngwenya. Nxa ukuthi ungavala khonapho-ke cebisa abantu ukuthi benzeni ukuze ukuthi kuvuselelwe usiko lolo.
Ngenduna ngenduna kuyaziwa izizwe ezazivele ziqondana ukuyaqhelela abantu izulu kufanele kuvuselelwe lokho kungakakuyeyisa induna ngayinye ngayinye kayiqine esigabeni sayo ngoba induna yosiko ayisiyo nduna yani. Izinduna zimele ukuthi abantu abalandele amasiko abo ngezigaba ngezigaba.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lapha besixoxa-ke le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu baba uNgwenya, ungadinwa lokusasa ba. Siya sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke ilizwi lethu lokukhumbuzana lokuvuselelana umoya sizalithola encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi 12. Sizabala nje amavesi amabili u-4 lo-5. Verse 4, wambamba wamfaka ethilongweni wamnikela emaviyweni amane, yilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePasika. 5, ngakho-ke uPetru wagcinwa ethilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Indaba le iphezu kombuso othiwa nguHerodi, nguye nxa kukhulunywa ngokuthi wenza lokhu lalokhu, nguye-ke lo Herodi esizwa ngaphezulu ukubana wayesenzela ukuthi athole udumo emehlweni abantu ukuthi bathi inkosi elesandla esilukhuni esilakho ukugobisa labo abangavumelani lomthetho wakhe. Kodwa-ke inkulumo yami yona le emfitshane nje omzuzu lelandelayo, ngifuna ukuthi ngithi mina njengoba sizothiwa uPetro wafakwa etilongweni, baningi-ke abantu abafana loPetro abaphakathi kwamatilongo achiyeneyo. Itilongo yindawo engela ukukhululeka, yindawo yokwenziswa lezinto ongazifuniyo, ulalele lamagama ongasoze uwakhwabithe kodwa ungelalutho ozalwenza, ngobana ubotshiwo isibotshwa usentilongweni wenza lokho okufunwa yilabo abagcina intilongo. Baningi-ke abantu-ke esingathi basentilongweni ezijiyeneyo. Uyabona nxa unesandla esilula sokulwa lomlomo olula ukuxabana labanye abantu. Kuyafana ufana lo muntu osethilongweni lona lelo, yili tilongo lakho lona lelo. Ngobana awuhlalisekanga awukhululekanga. Kwesinye isikhathi uze uzame ukuphuma kodwa wehluleke ngobana ubotshiwe yiloko okubophileyo. Iningi labantu bangaze bathini bayazazi ukuthi bayini. Itilongo labanye kungaba njengoba ngitshilo ulaka olungelangqondo lalapha egumeni umuntu okhahlela yonke into azakhahlelele nje akakhululekanga ngobana ubotshiwe umoya lo ophonga ukukhahlameza abantu. Omama labantwana badlala uklubhu kumbe obaba badlala uklubhu ngenxa abanye omama labo abale ukubotshwa yimimoya yolaka olungelamsebenzi olungakhiyo. Abantwana labo bazi baphakamisele izandla lapha egumeni behlala besilwa bona bodwa ngoba nabasethilongweni lidimoni lomoya omubi kabakwazi ukuhlalisana kahle. Abanye umuntu uzondela nje into encane osengozondile osengelwayo kutsho ukuthi lowo muntu uswela ukuthi abantu bamkhulekele njengoba kuthiwa kuverse 5 khe bayibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Ngasibakhulekeleni bona abantu abasematilongweni atshiyeneyo. Abanye ungaze umbone ehamba umuntu engathi ukhululekile phandle kodwa ngaphakathi usentilongweni. Kuningi okumphambanisayo okumncitsha kanye nokukhululeka nenkululeko kumele abe layo. Asikhulekele. Baba thixolungileyo, sicela ukukhululwa ematilongweni ngamunye amunye. Lelo tilongo esiphakathi kwalo siyakucela ukubana ukhulule abantu bakho bathole ukukhululeka lokhu owabadelela khona emhlabeni. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors selilungiselela imidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngoZibandlela kwele Cameroon. Abaphethe okwamanje inhlanganiso yeZifa sebekhethe uNomen Mapheza ukuba umqeqeshi walo. Uzasekelwa nguMandla Mpofu, uTaurai Mangwiro lo-Energy Murambatolo. UBenjamin Maruwari ukhangelelwe ukuba laye uzancedisa uMapheza njengoba eqembu leZimbabwe Warriors Under 23. Kuyaxokozela okumangalisayo kunhlanganiso yeZifa okuxotshwe khona iZifa Board luhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo luthi kabenzi kahle umsebenzi kodwa iZifa Board iyawala lokhu. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo. Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa ejala lepalamende uNkosazana Dokozani Khuphe kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakhuphe. Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama-AK-47. Siwuqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.